VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 22 kuMpalakazi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, kulabanye abantu abathi kawulancedo umanyano webandla leZANU-PF. Le-PF zaphu wenziwa ngomnyaka ka-1987.
Iunithi yangaso yunithi yeZimbabwe kwakuyiunithi yezaphu leZANU. IZANU yayi-celebrative victory over izaphu labantu bemadebeleleni. IZAPU yayimisa umfukazi.
Abakubandla leZANU-PF baluqakathekisa kakhulu kusuku lwe-Unity Day.
Abathi unity ayilancedo balathekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo.
Umkhokheli webandla elitsha eliphikisayo ele-MDC Zimbabwe uthi yilo lodwa ibandla leli elinganqoba eleZANU-PF kukhetho oluzayo.
Ukuhlupheka kwabantu, uswelakala kwemali, uswelakala kwezinto zonke nje ezenza ukuthi umuntu aphile kahle, nokuswelakala kwemisebenzi, amayuthi kasebenzi, nezinto nje eziningi engaziqamba elizaziyo, yizo izinto zangenza ukuthi mina ngingene kwezombangazwe.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye nokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi awulancedo umanyano webandla le-PF zaphu leZANU-PF wenziwa mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Bathi akula kuthokoza emathobeleleni lenkabazwe njengoba kungakalungiswa umbhuqazo weGugurahundi okwabulawa khona abantu bafika inkulungwane ezingamathumi amabili 20,000. Bathi akumangalisi ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kenzanga imicimbi etshiyeneyo yokunanza usuku lolu eZimbabwe yonke ejikelele. Umnangagwa besemhlanganweni wenkokheli yamabandla atshiyeneyo eplazini lakhe eGwegwe, lapho akhuthaze khona ukuthi abantu kumele babambane kweleZimbabwe ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe. Uthe ibandla le-PF zaphu leZANU-PF amanyana esenzela ukuthi kube lokuthula lentuthuko eZimbabwe. Kodwa ke abakubandla leZaphu elaphuma kumanyana lo bathi akulalutho olwalethwa yi-Unity Accord yamabandla la ayikhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabukankomo lowayemongameli uRobert Mugabe. Umnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZaphu elake lakhokhelwa ngumuyi uDumiso Dabengwa uthi kakulancedo ngitshola kancane lokho kubizwa kuthiwa yi-Unity Accord.
I-Unity yangaso yi-Unity eZimbabwe kwakuyi-Unity yezaphu leZANU. IZANU yayi-celebrative victory over izaphu labantu bemadebeleleni. IZAPU yayimisa umbhuqazi. Isikhathi amabandla ezombuso I think emahlanu kodwa amabili kuphela yiwathi sihlangene kwangaso national unity yani. Yikubona nakhathesi kuleyi iregime entsha yeZANU ilanga leli abaliqakathekisi kakhulu. Yikubona naye uKhaya Moyo lasiwatho wathi akuplana izinto ezingenziwa nje ngoba bebengavele kungahlelwanga. Yilanga vele lingasiye ekhonjeni lehluleka ukuthi limhlanganise isizwe seZimbabwe lelo langa. Thina njengezaphu sithi sokuvelile obekuzame ukuphihla ukuthi lelo langa kwakunqotshwa abantu bezaphu lemadebeleleni. Uma nqoba sowahamba laba abaselwa balubona ukuqakatheka kwalelo langa.
Ye, siyabona ukuthi kulabanye ababekubandla leZaphu kumbe abalokhu besithi bakuZaphu abakubandla leZANU-PF ukuthini ngabantu abanti?
Angananzelela ngabantu abangangenanga ngesikhathi sokubambana ngaphandle maybe kukababa uKhaya Moyo kodwa obhedi ngabantu abaphuma kuZaphu bajoyina iZANU. So asozibathi bamele iZaphu labana abanye bagade impisi besabotile ngehla impisi zajibilika ibashe ngakhala even ibhuku leli libalile leli elikababuthi ngudube quite close to Zambezi into azikhulumayo kwaphana uyatshengisela umuntu omdala ukuthi uhlezi ngenxeba khonaphana phakathi kuzayo. Bakade impisa abana bathi ngiyabazwela kakhulu Duke. Manje baba lezibindi kuyehle, ibadle ngakwazi ukubadla, ube basurvive ngoba vele hayi asibabantu bakhona abantu laba. Bahlale lokhu abakwaziyo kufana ngayo.
Singathi ke usuku lolu alulancedo vele.
Hayi alulancedo vele. Ngaphandle kwabantu abasemsebenzini asebezathola i-overtime i-double pay yovela imali ishoti eZimbabwe, ngingaba loncedo kufana ngayo ukuthi ube semsebenzini ngeholiday uthole i-double pay. Yilo uncedo lukhona.
UMnumzana Patrick Lilovu ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu eMatabeleland. Sixoxe laye ekobulawayo. Kodwa ke uMnumzana Philip Gawule wobandla lezanu PF uthi kavumelane lokwethulwe nguNdlovu.
Abathi unity ayilancedo balahlekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo encindezelweni lwamabhunu. Ngokungesikhathi lesi esikiso kumele abantu bekwazi kwathi sekuvele lapho kwaba lokungezwana phakathi kwamabandla amabili, wabuya umkomo wakhulumisana nabomdabe kwahlanganwa wasekuzwa ndawonye kuze kube lanamhla. Ungabona umuntu ongaqakathekisi unity code ngumuntu ongaqakathekisi ilizwe lakhe, umuntu ongaqakathekisi amachawe alweli khulula ilizwe leli, ngumuntu ongaqakathekisi abobaba unkomo abayibo abakhokheli abayibo abakhokhelela uhleli lolu olokuthi kukhulunyiswane abantwana bezimbabwe bahlale ngokuthula. Njengoba ukuthula khonokwelaba lakho wabuya nge-unity code kodwa ambasole abantu kathesi isikhathi lesigidi oselebrethwa ngayo okumele kuhlalwe phansi abantu bekhangele khonokho yikuthi abantu babhizi mhlobo wami, abantu babhizi njengoba ilizwe linde nje izinto zomile, abantu bazama ukusela, abantu basabalele bangene lapha nalapha baye bagidimele kuyalungiselela amakhisimusi analawo. Kodwa liqaka lilanga elicakathekileyo kakhulu engibona futhi iningi labazimbabweni liliqakathekisa ilanga leli.
Kulabanye kodwa bakhulumayo babagawule abathi ke ilanga leli nga liyaqakathekiswa sibile eZimbabwe ngaso kwalungiswa lo daba lwe-ground kodwa kukhanya lukalungiswa phela, yilo phela oloba yinsika yomanyano lo.
Ye, kodwa ke Gibbs asehlukaniseni umanyano lendaba yekukurawundi. Indaba yokumanyana lokhwana kwamabandla amabili ikukurawundi asiyibekeni nayo khona phana ibe yindaba laye emele isetshenziswe ngaleyo ndlela. Kodwa ubaba uMnangagwa upresident okhona kayibalekele indaba yekukurawundi, njalo indaba yekukurawundi Gibbs kulokunye okuzayenziwa ukuze kube le-closure endaweni yekukurawundi. Endaweni yekukurawundi indaba ehlupha ethi ukuthi sibilibanjwe kuhle iqedwe kuhle ukuze ilizwe lethu lingabi lokhu lizingelwa yilo ndaba yindaba yena le yekukurawundi. Isikhathi esesikisho sesidinga ukuthi indaba yekukurawundi siyidlulise kuhle abantu bonke basuthiseke.
UMnumzana Philip Gawule ukubanda le ZANU PF sixoxela esejolojo. UMnumzana Dulani Ndebele umongameli webandla lezombusazwe elisungulwe ngolwezi lonyaka ele-Movement for Democratic Change Zimbabwe elaziwa ngokuthi MDC Zimbabwe uthi ibandla lakhe yilo lodwa elinganqoba ibandla elibusayo eleZANU PF kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. U-Ezra Jesus Banda usasidulela lolo daba.
UNdebele owazalwa ngomnyaka ka-1977 eshurugu enkabazwe uthi ukuncindezelwa kwabantu bezimbabwe yikho okwamenza wangena ezombangazwe.
Ukuhlupheka kwabantu, uswelakala kwemali, uswelakala kwezinto zonke nje ezenza ukuthi umuntu aphile kahle, lokuswelakala kwemisebenzi, amayuthi kasebenzi, nezinto nje eziningi engaziqamba elizaziyo, yizizinto zangenza ukuthi mina ngingene kwezombangazwe ngo-2017 eqendeni elizakala lokuthi NPP elikamandulo.
Kukhetho olenziwa nyakenye okaNdebele wayemele ancintise kubandla le-National People's Party esigabeni seshurugwe kodwa wachiya sokusele insukwana ukuthi lwenziwe ukhetho.
Ngawithdraw in favor of MDC candidate ngoba ngabona ukuthi ngiyalwisana lomunye wami o-opposition, ama-chances okuthi sigcine sithathela namavoti bemaningi, so mina ngawithdraw in favor of i-candidate leyo MDC. Ngazoshiya-ke after ama-elections a-2018 ngoba sabe singasazwani ukuthi mina why ngasupporta MDC candidate.
Amabandla ezombusazwe maningi wamagama kwele Zimbabwe njalo abantu bathi kawancedi lutho. umuzi landebele uchasisa isizathu sokubumba ibandla lakhe.
Ngoba sabona ukuthi kulalawo mabandla akhona akula bandla elimela abantu, akula bandla elikhala labantu. MDCT ekamakhuphe mbona ngazani bachithi isikhathi esiningi beliswana loChamisa. UChamisa naye udlalisa isikhathi ochitha isikhathi esiningi elisana leZANU PF. So thina sabumba ibandla lele MDC Zimbabwe senzela khonokho ukuthi si-include umuntu wonke libe ibandla labantu.
Uthi ibandla lakhe alifani lamanye kwele Zimbabwe.
MDC Zimbabwe ngeyomuntu wonke nje oseZimbabwe. Ichene lamanye amabandla asebenzisa amagama. Umfaniso njengokuthi MDC kaTsvangirai, MDC Mebheka Khuphe, MDC Alliance kaChamisa, o MDC Ethize. Zifaka igama lomuntu le i-MDC yeZimbabwe yonke jikelele. Aso MDC yomuntu, si believe in dialogues, believe in ukukhuluma labantu abo-ground, ngoba si believe ukuthi abantu abo-ground abalama solutions.
Ucela abantu ukuthi basekele ibandla lakhe.
So siyanxusa ama-youth, siyanxusa abogogo, siyanxusa abokhulu, siyanxusa umuntu wonke waseZimbabwe. That's why i-project ithiwa i-MDC Zimbabwe. Sazi ukuthi izinto azimanga ngendlela okumele zime ngayo eZimbabwe. So sithi thina, wozani sifake amakhanda, sibonisane ukuthi singalilungisa kanjani ilizwe lethu leZimbabwe. Ngoba laba abakhona esabathemba ukuthi maybe bangalungisisa sebeyehlulekile.
Kodwa ke ilunga le-MDCT elikhokhelwa uNkosazana Khuphe, uMnumzana Douglas Mabuza, uthi uNdebele uzimotshela isikhathi.
Mina ngisekela ibandla le-MDC, okulibandla eliyilo elabantu njalo lalikhokhelwa nguTsvangirai. Okwamanje sokule kokhokhelwa ngabanye abantu nje. Kungamabandla okuthiwa yi-MDC Zimbabwe lamanye ama-MDC watu efek. Ibandla le-MDC yilo ibandla lisemthethweni njalo ngiyabe and ngizalisupporta 2023 ama-elections. Liyabe likhona ibandla leli MDCT elikhokhelwa ngumama uKhuphe.
Mnumzana Jotuma lilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU PF uthi ibandla lakhe alethiswa ngamabandla amaningi abunjwayo njalo ke abayindawo ibandla lakhe lizahlala libusa.
Amabandla amaningi ahlala ebunjwa ngabantu abathiyeneyo. Kodwa thina siyiZANU PF asibhuluki, sibonile evele MDC lisebuhlephuka yaba ngamabandla amaninginengi. Kodwa thina siyale siloku simile siyiZANU PF, sigxilile ebantwini, sizimpande eziphansi ebantwini ngezenzo kungemazwi.
UNdebele wafunda ezikolo ezigoqela iNashville eGweru engakavula ikampani yakhe eThulani Technology eMzantsi Afrika. Ngimela eStudio 7 eJohannesburg kule South Africa, igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Okwamanje sike sixoxe ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Singanamasiko esenziwe manje,
mina ubaba mkhulu babe
lobola.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlamezana kwabajadileyo. Silomama uSakhile Lilinne uMadube, ingcwethi kwezamasiko esintu, njalo lobaba uEzra Jesus Banda, umsakazi olodumo. Ungwenyama ke usibhalele wathi omama ukukhanya ngazani sebemehlo-mehlo. Kambe kunjani?
Umama wayengela phone kudala, ubaba wayengela phone. Wawungela umuntu ocabangela abantu. Wawubonakala umuntu emisa umama esitaladeni, umbe emgwaqweni ehamba. Kwesikhathi abantu bantu bezondisela izindlini lapha dube seqasa umbona segigidika efonini. Kodwa kalo ubaba uzondile ngento abake banwa ngayo emzuzwini emhlanu edlulileyo. Sebona umama uyagigidika efonini. Seqaa ukuthi kushuthi kulomunye umuntu ngaleceleni.
Konapho-ke Madube, siyabona ukuthi ayisibo omama bodwa. Kwena labo baba phela abanye bayahlankalwa into ezinjalo, kuvame kangana nikolo?
Ukuhlukunyezwa obaba ezindlini lakho kuvamile, njalo singakulandeleli. I-percentage yabo baba ungafikhitha engxenye futhi phezulu edlule yabo mama, ngoba obaba sobantu bokukhuluma kakhulu, iningi labo basela ngaphakathi. njalo uhulumende bini ngani ukukhangela kakhulu kusayidi yabomama. Ufike ukuthi abantu bethu laba ezindlini lapha nasengikubone kaningi ezindlini eziningi ezehlukeniyo ukuze uzuzuzwele ukuthi ubaba lo wadlala, ubaba luhlaleleni. Lale nkulumo yafike ukuthi lo mama lokukhuluma uba la magama lana ukuthi angalithi kubaba uhlavela kutholi. Ukuhlukunyezwa singasho ukuthi uyabetshaywa, lokuhlukunyezwa futhi okunye kwenkulumo ukuthi yabo sihlala pho ngomike inkulumo ezibuhlungu ukuthi ukuhlukumezeka ngaphakathi. Ukuthi mdanga mdanga nezondo babo wangkhona yikho futhi ukuthi usezowatshaya umama wambulala. Ufike ukuthi isiqala sangkhona yabe kuvele ekuqaleni umama enguye yabe ihlukumeza ubaba ezindlini. So ukuhlukunyezwa ku-both side akukho kubomama bodwa.
Thiza kunjalo baba.
Kunjalo lake kutsho uMadube ngoba baba abaningi ukuthi nginje ngikhulume njalo usazi indaba yami ukuthi ngitshela abantu ukuthi ngiyachaya ejini. Kuba nzima mbona ngalo kuthiwa ukuthi umuntu lo uyazihlekela yabona ngathi uyihlekisa kwabanye amadoda. Ngakho abaningi bagcine befela ngaphakathi uzothi umuntu esezithethe labantu abathathu abahlanu kwela bengilandi ngo-2019 ababe bazibophela. Akwazi ukuthi kuhlukunyezwa ezindlini yini kumbe kuyini kodwa isikhathi esiningi uzothiwa bebengazwani nonkosikazi wakhe. So njani ngatshela umuntu ngathola ukuthi la ubaba wayedindwa endlini ubaba wayeshaywa umampango ngoba laba bayamazweni kakhulu la esikuwo hayi vele bona ngoba yibo abazibusa yibo baba. Obaba ngababa ngamabhrugo kuphela kodwa omama yibo sebengobaba emazweni laba e-CD Western World.
Siyalozwa sibili udaba lwethu solungani luyavuthwa sibili kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye. Nxa ungavala kolampo Madube kambe ungatshelani umhlaba wonke jikelele ukuthi njengoba ke kunanzwa insuku lezi eze 16 days of activism against gender based violence kambe abantu bangaziphatha njani?
Abantu abaziphathe kuhle kube nokuzwisana ezindlini kube nokuhlonipha uzama ukuthi sigcine isiko lethu ukuthi umama ungumama wendlini ubaba udlala indima yakho kuhle nxa ningazwisane kuhle singana abanye abantu abazazihlalisa fansi balincedo ukubulala ngoba umtshaya angeke ibe yindaba engaxazulula ukuthi isicine sihlezi kuhle singani ukukhuluma likhulumisana kwenzela ukuthi imoli ibe yimoli enhle yalo isize sibe yisize sihle ngamasiko aso yabo
siba khonapho-ke baba Sibanda
into ekhona engabatshela khona abalaleli ezindlini ungabekezela othiwa ngiyabekezela nxa ubona ukuthi vele kasahambelani longa kwakho wenze ngubaba kumbe ngumama chiya lehlukane kuhle ngomusa libe ngabangani lizathola ukuthi zizahlala kahle ungacabangeli omunye umuntu ungelabo bufakazi njalo nxa usulobufakazi chiya ungabulalanga kuthi uthi ayisophiwe nguNkulunkulu abantu abakhumbule amasiko lapho ezivela khona bakwazi ke isintu sakithi ukuthi kasiwuvume ukuchapha ezindlila nxa umbukhona malini kumbule isikhundla esinganani nasemsebenzini hlonipha omunye wakho.
Hayi-ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ubaba u-Ezra Jesus Banda yena ongumsakazi olodumo. Mbonge njalo unkosikazi Sakhile Liline uMadube yingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni ngeviki ezayo singabaphilileyo.
Okwamanje njalo sike sikhangele ezabatsha silo Mike Hobe.
Yebo 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 mthwakazi omuhle sempapa omuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunqa sixoxa lo mantata emlotshwa ongumxoxi wohlelo lwebulawayo Leaders Reflect Forum. Mantate ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi ngohlelo lwebulawayo Leaders Reflect Forum.
Ibulawayo Leaders Reflect Forum ikhangelele ukuhlanganisa ama-youth akobulawayo from i-business and entrepreneurship sector, civil society and charity work, i-politics, media and creative arts sector. Sikhangelele ukuthi nxa sihlangana njengama-youth akobulawayo sikhulume ngokuthi u-2019 ubenjani kithi. Especially xa sikhangele ama-sectors esivela kiyo ukuthi if I'm in the business sector bekunjani ebhizinisini ngomnyaka ka-2019 ama-challenges abekhona ama-opportunities abekhona lalokho esifisa ukuthi ngabe kuhambe kwaba in a different way esicabange ukuthi thina it could have worked better and also sikhangelela ukuthi thina njengama-young people avela kuma-sectors la acheneyo singasebenzisana njani.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqoqa lolu hlelo?
Njengoba nje leqaliseni ukuthi ngingumntwana wakobulawayo ngike ngaba lethuba to have worked outside Bulawayo. Ngasuka kobulawayo ngo-August 2018 ngisiyasebenzela eHarare ngisiyafunda eHarare. Nxa ngikhangele iHarare lama opportunities awapha the young people and what they are able to do. I realize ukuthi there is a huge gap, and ikhethela le gap yokuthi singayivala njengama young people. There are things that we need to start demanding as the youth of Bulawayo ukuthi asifuni ukukhangelwa njengama second class citizens. We ama opportunities kafiki kithi, or ama opportunities ngayifika kithi, abalama conditions ukuthi asingeke sikwanise ukuwafulfill as young people. Ngathi ngikhangela mina ngathi, what is it that we can do as young people engayenza ukuthi sibe kwazi ama opportunities akhona, but not just that, sibe kwazi ukuthi thina amandla ethu angapi as ama young people from different sectors, ama weaknesses angapi, masikwazi ukuthi amandla ethu avela ngapi lokuthi ama weaknesses ethu iwapi. I believe ukuthi sizakwanisa ukuthi siphume lama solutions angani the cover up for those weaknesses while strengthening ama strength esiyabe silawo already.
Tshela uzulu okuthile mayelana ngalolu hlelo.
Okay, so uhlelo lolu luyabe luse Tekineko Movie House eBulawayo Center. Kungena $5 kumbe 75 rand. It's a cocktail event, so abantu bakhayelela ukuthi bazabuya begqokile for the evening. We're going to be really having an awesome photographer, so sizabe silithatha amapikitha inethiweka labanye. We'll have a few snacks khona ngale. It's covered ku $5 yakho, but the main part of the forum is the discussion that we're going to have. Kuqakathekile ukuthi usitshele ukuthi uzabuya, or at least ukuthi uzabuyela abantu abangayi. So inumber eliyisebenzisayo nxa lifuna ukufona or ukusenda imessage lisitshele ukuthi liyabuya, it's 0783962842.
Hayi, sikuzwile mantate. Gqiba uhlelo ngokusipha amazwi akho okugcina.
My encouragement ngivala ukuthi as young people, let's take initiative nxa kusiba lenhlelo ezinje. Loba ungasozube khona in our forum, we'll do our best ukuthi we record and document whatever discussions we're going to have, and then we're going to share them online.
Mantate mlotshwa, danki, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Thokozo muhle simbapho muhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @bigmike3pigmyke3 yoni username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugciba ngo-9 PM. Kwena loko namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sike sikhangele ke eziphathelene lezokholo lwesiKristu. Silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo Vuselela Umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mthazi nabalaleli.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje njengoba sisevikini lekhisimusi, ngitheke sikhangele yona indaba yekhisimusi ukuthi iyini. Ilizwi lethu sizakhumbuzana ngaleli elikuMathewu isahluko sokuqala indima yamashumi amabili lantathu, Matthew 1:23. Lapho okulamazwi athi, intombi iza kukhulelwa izale indodana, bayiqamba igama Emmanuel, ngokuhunyushwa okuyikuthi uNkulunkulu ulathi. Ngithanda ukubona ke sikhangele nje namaphitshane ukuthi la mazwi kambe athoni nxa sisiya ekhisimusini. Amazwi la sikhangele lele lithi intombi, iBhayibhili kalithi uthi wesifazane, liyaqamba lishaye enkanda lithi intombi. Intombi ngesintu ngowesifazane ogcweleyo ongakabi lokuningi okungananathiselwa kuye, umuntu osiqu sakhe siyamukeleka ongena kungcola okuthize. Lokutsho ukuthi nxa sisiya ekhisimusini kumele inhliziyo zethu zibe ngezihlambulukekileyo, ezingagcwalanga ububi, ezingelanzondo, ezingelabugovu, ezingelalo uchuku lokuzwisa abanye ubuhlungu, ezilako ubekezela, ezilothando, ezilokuthethelela, ezokubekezelelana njalo. Yikho ke iBhayibheli lithi uJesu wabuya ngentombi elakho khona lokwenza lokutsho ukuthi yayiyintombi eyayibukeka isamukeleka ebantwini. Inhliziyo zethu zinjani? Vele bakhona abantu abaziwayo isigaba ngesigaba, hayi indawo ngendawo, abalenhliziyo ezingahambelani lomuntu, ezingelabuntu, ezingazake zikhangelelwe ukubana zingaletha ubuhle ebantwini. Qakathekile ukubana umuntu azihlole enhliziyweni yakhe, ukubana nxa siyangena ekhisimusini siyabe sisidla siphuza sisenza konke, kodwa konke lokhu akutho lutho. Into enkulu nxa siyekhisimusini kuhlola inhliziyo zethu ukuthi zinjani. Inhliziyo ezingathwala into enhle njengomesiya yomsindisi womhlaba. Yikho ke kuthiwa baza kumetha igama elu-Emmanuel. La mazwi aphuma emlonyeni womprofeti u-Isaya uJesu engakazalwa. Leli gama elithi uManuel itsho ukuthi uNkulunkulu ulathi. Kutsho ukuthi labo bantu abale nhliziyo ezinhle uNkulunkulu uzakuba labo izikhathi zonke. Size ngikhumbule umzukulu wami wethiwa lelo gama, ngoba na abazali bakhe bebonga ubana uNkulunkulu labo. Lanxa izifuyo zicuba, ilanga litshisa, izulu lisilela, indlala ibhahlile, uNkulunkulu uqobo ulathi. Sasoza sifulathele nxa singena sisazi ukubana inhliziyo zethu zihlanzekile.
Kuyibhede mfundisi
icolungileyo wona ngehlula lupheyiswe enkosheli uYesu Kristu. Ngathi sondela esukwini lokukhumbula kuzalwa kwendodana yakho okukhulu ngaphezu kwakho konke, izipho esizazifana lokudla esizakudla, lokwethekelayo esiza kwenza. Cela ubana ufike inhliziyo ezihlambulukileyo kuze kuthi labasibona bakwazi ukubana nabo abantu abahamba loNkulunkulu. Amen.
Amen mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga, ngithatheleli thuba ukufisela abalaleli bonke ikhisimusi enhle engelangozi. Ngiyabonga Nkomo lawe labasazi bonke besitudio 7, ngifisela ikhisimusi enhle.
Hayi, siyabonga mfundisi, kube njalo lakuwe.
Ngiyabonga, ngizibongela njalo.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Brenda Fassi, Vulindela, Libera Kesumus, and Rwandava. So I took a notice tangle in the Vesco Kokela Lamchandi. Kulaman Tavati, Gaunetti, Luto, Umanyano Vada, the PF Zapu, Lesano PF, when the Omnia 1987. kodwa bakubandla leZANU PF bathi baluqakathekisa kakhulu usuku lolu. Umkhokeli webandla leMTC Zimbabwe uthi bangalinqoba ibandla leZANU PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje, Oliver Lesisa ngoGibbs Dube.